uyababa lo baby muhle uyababa lo baby muhle umntana muhle uyababa lo baby muhle uyababa lo baby muhle umntana muhle uyababa lo baby muhle uyababa lo baby muhle umntana muhle uyababa lo baby muhle uyababa lo baby muhle umntana muhle uthi lo mntwana muhle uthi lo mntwana muhle umntana muntu uthi lo mntwana muhle uthi lo mntwana muhle umntana muntu muhle muhle udali wami wemama muhle muhle umntana muntu wemama yindo muhle muhle udali wami wemama muhle muhle umntana muntu wemama yindo amayelo po yelo amayelo po umntana muntu yiyo amayelo po yelo amayelo po umntana muntu yiyo indonya ma indonya indonya ma umntana muntu yiyo amayelo po yelo amayelo po umntana muntu yiyo
Turn on, turn on, turn on.